izimpi ziyahlupha kufana lase makhaya ethu impi kwele makhaya asekubiza nje ukuthi impi kodwa ke ukwehlukana kwemibono even emulini kuya ngokuthi wena okwenzayo ubone ngani umalume oyasekela kumbe umama uzasekela kumbe ubafundani ku-involve abanye abantu abaningi outside of lilalo babili elithiyanayo embonweni lowo engiya kukho nanko impi ekhona phakathi kwe-Israel nase-Palestine ayisiyo mpi ye-Israel le-Palestine yimpi egoqela umhlaba wonke ngendlela ezithiyeneyo amazwe wonke omhlaba alo alesabelo singabe kuyisabelo esi-expressed or not expressed kodwa ke kule opinion ekhona. This is an opportunity special for Christians ukuthi benze umehluko in their own way wherever they are.